Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi kulaba lithumi lathoba milo mbili 18 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo. Osekukhweze inani labalegcikwane elizweni lafika ku 716.
Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we COVID-19 through local transmission lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqaleni ngedomestic tourism.
Isize yavezwa imbangela yohudo osolubulele abantu abedlula ithumi elokithini leluveve kobulawayo.
Impompi yengcekeza lempompi yamanzi kwaba lokuhlangana okubangela ukuthi abantu bathi nxa bevula izimpompi zabo ezindlini eluveve bathola ukuthi sokuphuma ingcekeza esambuzini kuphinde kuphume lamathishu.
Umkhankaso wokutshengisela ngenjongo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni ekupheleni kwenyanga yonale uyagxila uxhaswa inkokeli yamabandla ezombusazwe.
Umkhankaso wethu ukuthi abantu batshengisele uhamba kuhle kakhulu njengoba ubona elizwe lonke selivuvutha wonke umuntu uyasabela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Njalo zempila kahle luthi kulaba lithumi lathoba mina mbili 18 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo. Osekukhweze inani labalegcikwane elizweni lafika ku 716. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi izolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa elamakhulu amane 1426 abahloliweyo ukuthi bengaba belegcikwane leli kumbe hatshi. Kunjalo nje uhulumende usebike ukuba kusukela kusasa impophoma zamanzi eVictoria Falls zizavulelwa izethekeleli. Uhulumende uthi njengoba indizamchina ezivela kwamanye amazwe zingakavunyelwa ukuphapha zivela emazweni amanengi kukhangelelwe ukuthi izethekeleli ezizabukela lezimpophoma izizalwane zeZimbabwe. Sixoxe losebenza edolobheni leVictoria Falls esenza umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ephias Mambume njalo ongukansila waleli dolobho. Saqala ngokumbuza ukuthi njengoba ifolosi isivulwa akwesatshelwa na ukuthi igcikwane le-coronavirus lizamemetheka na.
Gande, angeke ngitsho ukuthi isinqumo sokuvulelwa kwezethekeleli sithethwe ngesikhathi esifaneleyo kumbe esingafanelanga. Ngani ngisitsho njalo? Mbona ingqondo ekhona lapha kumbe umqondo okhona okahulumende ngokuthi asiqaleni ngedomestic tourism. Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we COVID-19 through local transmission lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqaleni ngedomestic tourism siboneke ukuthi izasifikisa ngaphi njalo siyabe sinanzelela izinqumo zonke esiziphiwa yiWorld Health Organization.
Bona umumo unjani khona ngapho edolobheni leVictoria Falls njengoba sisazi ukuthi inengi lisebenza emahoteleni wona kade engasela abethekelelayo. Ungasitshela ukuthi umumo unjani?
Nxa sikhangela kwamanye amazwe ikakhulu iSouth Africa bese sisizwa kuthiwa bebejonge ukuvula ama-border abo mhlaka 15 kuyona linyanga. Kodwa-ke engxenye ngenxa yokukhwela kwama-cases of abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID kwele South Africa engxenye kuzafosa i-government yabo ukuthi yenze i-rethink ukuvula ama-borders. Tina njenge Zimbabwe mbona si right ukuthi sivulele I domestic tourism kusitsho ukuthi sivulela nje abantu abayabe selizweni kungavulwa ngama border ukuthi abantu becaphe bevela kwamayamazwe bezosetheke bezosivakashela uhlupho esiba lalo kakhulu kanti njenge Zimbabwe ilizwe elibuswa ngabantu abangela idea ngokuthi ilizwe libuswa njani yikuthi kathesi nga ungakhangela akula fuel so abantu even belesifiso sokuthi bafuna ukuvakashela indawo zokuthi bezilibazisa abasoze bekwanisa ukutravela ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimoto so isifiso singaba khona kodwa indleko zokuthi abantu bavakashele indawo abazifisayo ngokuningi babo kuvinjwa yikuthi umkhonomo wethu ufile ulele phansi vele
zona izethekeleli ezivela elizweni libona zizabuya ngobuningi na nxa sikhangela ukubana indiza mchina eziningi azikaqalisi ukuphapha zingena elizweni
isimo sibi gande isimo sibi kakhulu ibhejulitsheyile iVictoria Falls isinje ngendawo leyana okuthiwa ngesingisi yi-ghost town njengoba utshilo ukuthi iningi labantu abahlala kwele Victoria Falls bebesebenza emahoteleni lakuma-companies that are involved in tourism so ngenxa yokuvalwa kwe-tourism kungasela lutho indawo yethu nje abantu badubeke kakhulu badubeka basebunzimeni
umnumzana Ephias Mambume ngosebenza edolobheni leVictoria Falls esenza umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe njalo engukansela waleli dolobho Umende useze waveza imbangela isihudo esesibulele abantu abedlula ichumi kobulawayo. Umphathi ntambo wezabelo umnumzana July Moyo utshele iphephandaba leSunday News ukuthi amanzi elokishi leluveve atholakale engcolile ngoba impompi zamanzi okunatha zahlangana lempompi zezambuzi. Abantu banatha amanzi lawa abanye bagula. Umoyo uthi sokubhubhe abantu abalithumi lantathu 13 lanxa ezinye izakhamizi ezitshele Studio 7 ukuthi kulakho ukuthi abantu ababhubhileyo bengedlula lelo nani. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengabahlali bakobulawayo siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikhathazekile kakhulu ngembiko eveza ukuba impompi yengcekeza lempompi yamanzi kwaba lokuhlangana okubangela ukuthi abantu bathi nxa bevula izimpompi zabo ezindlini eluveve bathola ukuthi sokuphuma ingcekeza esambuzini kuphinde kuphume lama-tissue. Khona kuyana kithi sikuthatha njenge-negligence eyenziwa ngulowo kumbe yiyo yona ikhansili ngoba yiyo lomlando wokuthi inika abantu amanzi ahlanzekileyo.
Sizwa kuthiwa njengenhlanganiso selisuse udaba elaluluhambise emthethwandaba phezu kokungcola kwamanzi wona la asebangele ukubhubha kwabantu. Usitshela ukuthi udaba lolu alusoze lulubisele emthethwandaba njalo kuyini okubangela ukuthi lilususe?
Ekuqaleni vele injongo yethu yokuhambisa indaba le emthethwandaba kwakuyisukuthi sifuna ukubophisa council per se. Esasikufuna ukuthi i-council yedolobho lakobulawayo isinike information ngalokho okwenzakalayo ngodaba loluveve. Ngoba unanzelela ukuthi bebengaphumela egcekeni, bebengantu abafuna ukuvika ngokuthi abantu bangamachapa kabagezisa amabhakede abo. Thina ikwathi sikusola khona kanjani. So information-ke amaloya ethu aseyiphiwe ngamaloya e-councilini. Konokana kutshengisela ukuthi udaba lwethu esasiluhambisile ngaphambilini emthethweni injongo yakhona okwakuyingqikithi yokuhambisa lolo daba isifezekile ngoba information kumbe ulwazi esasiludinga sesilutholile. Ngokunjalo ke sesizalugcubungula silucwaninge lolu lwazi esilutholileyo sibe sesibona ukuthi kusiya phambili senza njani. Nxa kumele ukuthi sibuyele court emthethwandaba soye siyekele ukubuyela, kodwa kathesi ke sisaphezu kokucubungula impumela abayiyo abasinike yona.
Okwakathesi isimo sona sinjani esamanzi wona la eluveve? Bakhona yini abalokhu beguliswa yiwo amanzi la?
Ye, basakhona abantu abagulayo ngokungananzela inani eselithela athendwa liguliswa yilo mkhuhlane liyadlula ku 1700. Njalo abantu asebebhubhile badlula ichumi, actually balichumi lantathu. So ngokunjalo ke singeke sithi ukuthi abantu uduko soludlulile, uduko lusesekhona ngoba abantu abathola lo mkhuhlane kabakasili bonke. Kodwa sibe sesithi ukuthi siyakunanzelela ukuthi kunganthwa iCity Council sigijimile yaphansi khona ngalesithemba kuyalungiswa ukuze abantu bangaqhubeki belokhu bethola amanzi angcolileyo. Njalo kunye sikunanzelayo ukuthi banenge abantu lezinhlanganiso asebezinikele ukuthi bayekuhambisa amanzi ahlanzekileyo eluveve. Abanye ngabathenga amanzi bancedise khona ngaleluveve, amatanki athiyeneyo ahanjiswe eluveve, izinhlanganiso ezithiyeneyo, labantu abalothando lokubona abantu beluveve besila kule ngozi sebencedisile kakhulu ngokuhamba kuground bayancedisa ngamanzi ahlanzekileyo bowathenga bayathengela izakhamizi zeluveve. So ngokunjalo ke silethemba ukuthi izakhamizi zeluveve okwakhathesi sezisenelisa ukuthi thola amanzi ahlanzekileyo, kodwa kasitsho ukuthi soku 100% sure, sitsho ngoba kulabantu abancedisayo ukuthi banikeze izakhamizi eluveve amanzi ahlanzekileyo. Njalo silethemba lokuba ikhansili njengoba sibona ukuthi abantu sebeyiqaphe ngeso lokhozi, silethemba ke isigijima la isenza imizamo ethile ezenza ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni kumbe ukumbamba ngamandla ukuthi alungisise umumo wezomnotho elizwe osuye nganxele okhangelelwe mhlaka 31 kuyonale inyanga usugxilile. Lokhu kulandela uchaswa okwenziwe lomkhankaso yinkokheli yamabandla aphikisayo layo ethi kumele kutshengiselwe. Inkokheli esisekele lomkhankaso ibalisa mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Umkhokheli we-Transform Zimbabwe mnumzana Jacob Ngarivume. Umnumzana Noah Manyika okhokhela ibandla le-Build Zimbabwe, lo mnumzana Nkosana Moyo okhokhela ibandla le-APA. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi ongomunye wabakhuthaza ukutshengisela.
Umkhankaso wethu ukuthi abantu batshengisele uhamba kuhle kakhulu njengoba ubona ilizwe lonke selivuvutha, wonke umuntu uyasabela sekutshengiselwa kwakhona njengokukhuluma esakwenzayo. Akufuzanga kuhleleka, kufuzanga ukuthi uyinkulelanga linje, wonke amalanga azabe ngamalanga okutshengisela uhulumende kaMnangagwa azahambe.
Siyabona ukubana kulenhlanganiso ezibizele ukutshengisela mhlaka 31 wayona linyanga. Lina lani liyingxenye yabo na?
Thina siyingxenye yabo bonke ababizele ukuthi kutshengiselwe eZimbabwe njengokukhuluma kwenziwe ngumongameli we-MDC Alliance ubaba uNelson Chamisa ukuthi lilima, ukulungisa ilizwe lilima. So akulandaba ukuthi lima libizwe mbane, silongeze ilima libiziwe sizahamba siyehlakulela ilizwe lethu leZimbabwe. Wonke umuntu ofuna ukutshengisela ngokuthula okusemthethweni ekhonona ngomumo womkhathi elizweni leZimbabwe siyamsekela njalo siyingxenye yakhe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wazise umhlangano owenzwe izolo eHarare ukuthi nxa kungaguqulwanga imithetho ezokhetho akusoze kube lokhetho ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba le-Chronicle lithi amahotela lendawo zokudlela asiqale umsebenzi kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igcikwane le-coronavirus. Kodwa kumele lezi ndawo zigeziswe okuzwayo ukuze leli gcikwane lingamemetheki. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu landeli be-Studio 7. Ngiyalibingelela nonke kawufela. Yeah, okhulumayo lichagwane elikhulu uncube omkhulu. Yeah, ngikhuluma kwele South Africa eJohannesburg ngokusebenza ngokuhlala ngise Plumtree khona lempela kwamakhulela. Yeah, yazi nginesimanga lana manje. Kanti ngizokuthiwa kona abantu abafunyanwa benaleli gciwane le-corona ngabantu abavela kwamanye amazwe yibo ababanjwa lomkhuhlane ngoba betholakala wona bekwarantile. Ngingazi-ke ukuthi khona kanti labo abavele bekhona ekhaya bona bayakhona ukuthestwa na noma abathestwa na. So kungakuthi khona lapho angazi ukuthi kusetshenzwa kanjani. Ye, ngoba abantu nasekhaya khona phana kufanele ukuba bathestwe kubonakala ukuthi khona bayatholakala abadala igciwane noma abakhona. Ngiyabonga, amen kuleyo ndawo.
Siyalibingelela basakazi, sibonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo ngokusazisa indawo ezenzakala elizweni. Mina ngu-Alec Nyathi okhulumayo, ngise-South Africa, ngowekhezi eNtshelanyembe. Umbuzo wami nayo ukuthi balungiselelo bani asebewenzile kumbe abawenzayo ukuhlanza izikolo nemithi nama sanitization abantwana nama mask nakho konke angakanani lawo malungiselelo, ngoba iluvalo lwethu lolo ukuthi abantwana bakhuseleke kangakanani. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basazi bami Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Liyazi enye into iyayangisa and iyithelela inhloni, uzisiwa le nhloni ngento ezikhulunywa ngophugeni lawo. So uthi uyakhuluma khona badliwa bona bazange bazuze lutho ngitho. Owabenza bangabi khona embusweni anti ukuthi badliwa. Njalo bona babevotelwa bebodwa lo president wakweni uThokozane lo. Kathi kusanisudingani. Akusela enye into ngitho engakhulunywa ngaphandle kwaChamisa. Kathi anti ngaba balungisa ilizwe elifayo lokusela bonke lobo obugcweleyo. Bathiyane lo Chamisa, bafunani kuChamisa. UChamisa thina kasimlahle samvotelayo. Siza kufala ekubomvu kumnyama. Sazibona babelokhe bebhizi esenzela ukunika izani ilokhuzeni ye-MDC. Manje akhohlaphindi uThokozane kahamba ayekufaka channel. Lina libona umuntu ogela ibhibho yena engumuntu ongumfazi ngaba ngupresidenti omele ilizwe, umuntu oyenyanye kanjani, kahambe kachana la.
Siyalibingelela basakazi be-Studio 7, silifisela impilo ende, sithi phathani kuhle umsebenzi wenu. Mina nzama ukuphendula ngiqondisa lubaba othi yena uChamisa ubiza ama-sanctions. Umuntu mangazi akukhuluma kungcono athule, ngoba thina abalandeli bakaChamisa asivela ngesinyikinyiki. Xa ungukamakhuphe ngoba nenhloni, ngoba umakhuphe usetontsha ama-MPs e-alliance esithi ngawakhe. Wo umuntu akazinuka amakhwapha angazasekela into engaqondile etshontsha amavoti abantu. Thina angeke sijike kuChamisa, siyaphambili ngoChamisa noma sekumnyama sokuthi Dagon Blue, asitshintshi, asiyengwa, njalo sisaduhiswa. Akusena muntu ongahlaniphanga ongafundanga ngepolitics zezibaka. Sithi phambili Chamisa, Chamisa hoye, kuze kube laphakathi, kuze kuyevalwa, asitshintshi.
Linjani basakazi? Hayi, ngiyabonga. Mina engikutshoyo kuphela yikuthi hayi, ibhatshi kalihlohlo. Asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu, bayehluleka ukukhokhela abantu. I-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini, ake kubuso omunye umhlobo. UChamisa laye vele lishona, abantu besishoneni yibo ababulalile ilizwe, ilizwe lari-right leli. Baqalisa into zabo ze-corruption.
ake kubuso omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni lo babothi yena uchamisa tribalism asikhulumi ngetribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona yiwale tribalism ake kubuso omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yiba behlule ukubusa yikho kwenzakalayo ngiyabona
Sanibonani bandlandeli beStudio 7 nyalibingelela nonke kawufela okhulumayo lichagwana elikhulu uncube omkhulu ngikhuluma kwele South Africa eJohannesburg ngokusebenza ngokuhlala ngise Plumtree khona lempela kwamakhulela yazi nginesimanga lana manje kanti ngizokuthola kona abantu abafunyana benaleli gciwane le corona ngabantu abavela kwamanyamazwe yibo abanjwa lomkhuhlane ngoba betholakala wona bequarantile ngingazi ke ukuthi khona kanti labo abavele bekhona ekhaya bona bayakhona ukutestwa na noma abatestwa na so kungakuthi khona lapho angazi ukuthi kusetshenzwa kanjani ngoba abantu nasekhaya khona phana kufanele ukuba batestwe kubonakala ukuthi khona bayatholakala abadlala igciwane noma abakhona ngiyabonga amen kuleyo ndaba
livuka njani basakazi baka Studio 7 yimi ukhuthe ngingapha entabazinduna ngithanda ukuthi ngithi ubaba lowu okhuluma ngokuthi endlini yakhe ulabantu abangu-9 abangeke bavotela uChamisa ngithanda ukuthi ngithi baba uthethe isikhathi eside kakhulu ukhuluma into engazwakaliyo ibandla likaChamisa wasekelwa ngabantu abadlula i-2 million ngaphandle kwakho labantu bakho abangu-9 ubaba uChamisa akasoze adilike ngokuthi wena labantu bakho abangu-9 alisoze limvotele hamba uyovotela umthwakazi njengokutsho kwakho njengoba usithi wena uphuthi phambili lo mqondisi thina sithi phambili lo Chamisa tshete uthanda ungafuni nguye umuntu ozakhulula isizwe lokho okuchoyo wena ukuthi ufuna i-9 city elazithenjiswayo zazithenjiswe izabhu ayikhona umqondisi so khohlwa umuntu kaNkuluNkulu ukuthi usitshele ngokuthi thina sibe ne-tribalism njengawe silandele lokho elithi lifuna ukudabula ilizwe phakathi ivele iZimbabwe yethu incinyane kangaka lithi liquma phakathi njani thina esikuchoyo sifuna umuntu oza kwenza ilizwe lithuthuke onjengoChamisa lo ongamfuniyo thina sithi Chamisa chete ufuna ungafuni sithi Chisa mpama Chisa thina esikuchothozayo izani phefu lo makhuphe wakho uthi waye uvice president kaTswangirai siyakwazi ukuthi uChamisa wafa kwaTswangirai ngesizathu sokuthi umakhuphe wayetheni ufuna imali ngala ndaba leto zepolitiki siyakwazi konke khonoko uTswangirai emkhuzu umakhuphe emtshela ukuthi uzathi ufuna imali njani ufuna ukusibulalisa ngabantu thina sifuna abantu baphume enkingeni yezani phefu yena uthi awula ndaba ufuna imali yikho kwafa kuChamisa wena makhuphe sithi phansi lawe lo Douglas Munzura wakho lo mnangagwa wenu Thina sithi phambili lo Chamisa chete mdala wabantu abangu-9 Chamisa chete le 9 yakho sala lendlu yakho
Siyalibingelela basakazi sibonga umsebenzi omkhulu elwenzayo ngokusazisa indaba ezenzakala elizweni mina ngu-Alec Nyathi okhulumayo ngise South Africa ngowekhezi eNtshelanyembe umbuzo wami nayo ukuthi balungiselelo bani asebewenzile kumbe abawenzayo ukuhlanza izikolo nemithi yena lama sanitization abantwana nama mask nako konke angakanani ndawo malungiselelo ngoba iluvalo lwethu lolo ukuthi abantwana bakhuseleke kangakanani ngiyabonga
ngiyalibingelela basekazi ku-Studio 7 kanye nje lonke balaleli be-Studio 7 igama lami ngu-Khawude Mncube ngisesiqintini sempani siphakathi kokuxoxisana ngodaba lolo lokuthi sizivikela njani kumkhuhlane we-COVID-19 njengoba usala ukhuphuka elizweni uqansa usiya phezulu kunzima silandela zona izixwayiso esizixwayiswayo kuma-wireless emaredweni lapha silandela khona kokuthiwe yihulumende kodwa inkinga esilayo eyikakhulu thina esisemaphandleni ikakhulu kulo mhlubu lo wasemandebeleni hhayi uvi ngoba umkhuhlane ubonakala ukuthi ugcina ngamandla emqandweni pho iphango elingapha kulesomiso esikhulu okokuthi nxa ungahlasela hhayi kuvi kakhulu sibile kungaba lo kubhubha sibile kwabantu okunye okuphindiweyo ngizokuthi mina ngowami umbono njalo aluba lezikolo lezi zamiswa ikakhulu laba abantwana abaphansi uqalisele ngo-grade 7 kusiya phezulu bebone kumnyaka ozayo ngoba ukuhlangana kwabo njalo lo uba lo mkhuhlane usanda elizweni kungadala ukubana ngapha esigabeni esiyisona esingalakho ukwedlulisa umqando ukudla hhayi iwuhlasele ngamandla ngoba kubi sibili sikhuluma kunjana nje kubi kubi kaungafiki
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ngomgqibelo bekulikhefu lokunanza uzibuse wele Melika okubangele ukuthi izizalwane zalelo lizwe zivakatshelane zijabulela leli langa. Kodwa kwesatshelwa ukuthi kungaba kubangele ukukhwela kwenani labalegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika eWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi kunjani lapho akhona.
Igcikwane le-corona ngapha eWashington State selizwakala liphenduka kwezinye indawo. Abantu abatestwayo balokhu betholakala belalo igcikwane lelo lilokhu liphindaphinda liphenduka. Kodwa ukuvulwa lapha ababevula kuchiyana ngokuthi icounty lama infections angakanani. Njenge-King County lapha esikhona awutshintshanga lutho, indawo zilokhu zivaliwe, indawo zokudlela azivulwanga, ezokunathela, izitolo zivuliwe sezile maviki amabili zivuliwe. Kodwa ukungena kwakhona lingena lilayina phandle bebala ukuthi esitolo kulabantu abangayo kumele luthi abanye baphume. La mabhasi nje i-public transport lokungabi khona njengendlela eyayingayo njalo abantu bayabalwa ukuthi abangena ebhasini bangakanani. Imisebenzi silokhu sisebenzela ezindlini singazi ukuthi kuzaze kube nini. Kodwa ukhanya ngale usebenzele ezindlini kuloko kuqhubekela phambili ngoba asikavuli nje.
Bayahamba yini abantu emsebenzini, ezikolo kumbe ezokuzijabulisa ezifana lamabhawa lokuyabukela amabhayisikopu?
Izikolo lapha azikavulwa ngoba kathe sivele isikhathi sokuthi izikolo zivaliwe bezizavulwa nje ngenyanga elandelayo August ezinye ngoSeptember. Basabalisa ukuthi izikolo zizavulwa kumbe kasoze zivulwe. Akukezwakali lokho. Njoba nje izolo beselebrate i-independence July 4th. Ama-beach abevaliwe, abantu bebeselebrate lezindlini. Amabhayisikopo kawakavulwa, amabhawa kwezinye indawo amanye amadolobhu asevuliwe kodwa kwezinye indawo akukavulwa. Izinto zakhona zihamba nje kancinyane kancinyane ukuthi bakhangele ukuthi umumo umi njani. So hayi, ukuvulwa lapha izindawo zivulwe kancinyane kancinyane nje behamba benanzelela ukuthi benzeni.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni seWashington State. Sikhosana buhlungu esigqibela uhlelo lwethulwa lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabalitshumi lathoba minembili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo, osokukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika ku-716. umkhankaso wokutshengisela ngenjongo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni ekupheleni kwenyanga uyagxila uxhaswa inkokheli yamabandla ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.